win, we bow, slowly my win, we bow,
slowly my win,
we bow,
slowly my win, we bow, slowly my win.
Unabeli njani banale kumagumbama nomhlaba luhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke igama lami ngeza Jesus Banda ngimele umthembu othembayo uGibbs Dube yena othethe ikhefu kancane uhlelo lwethu lanamhlanje sixoxa lobaba uRalph Mnguni webambanani association lapho sitshela khona ngokuvuselela usiko lwamandebele lobuntu bethu yikho-ke namhlanje sithanda ukwazi ukuthi-ke i-culture day emathelendi yenzakala njani kuyini okwaphumayo ngalelo langa
esahlangana kwezokusunguleleka yilokho ukuthi eZimbabwe sikhasela kwenye ingozi there are two cultures kuleyakithi yamandebeleni kuleya khona ngale kwabanye okwenzakalayo ukuthi i-culture yethu eyamandebele is under enormous attack abazama ukuthi athi lingazilwisi ngalindlela uhulumende akwenzayo kuyini okunye okubi okwedlula lokhu osele kwenzakala emathebeleleni abantu babulawa kanti simelene we're trying ukuthi sithi thina defend our culture
ngiyakuzwa mnumza namguni kodwa ke lokho okutshoyo ufuna kwenzweni kwenziwe njani
ekutshoyo lokho uma singavuleki amehlo lengqondo singabe silokhu sisekela okwenzakalayo eZimbabwe kusenzakala into le iza kuphela ngobunye ububi to weaken your opponent you dismember them ubagamgamle baba nje behlukane uze kuthiwa khona kathesi kule culture yamakhalanga kule culture sile culture yakithi ehlanganisa abantu ayikhethi ukuthi khona ngamazulu ngiyamavenda ngiyamakhalanga kunje mina ngingumkhalanga kodwa ngumsuthu kodwa-ke uzathola ukuthi khona nganxanye umama ngukhalanga kumbeni ubaba we are such a mixed blood lawa abantu abasitshela ukuthi khona kule bukalanga laba abakwazi ukuthi khona ingozi esimelene layo yiphi isicelo yokuthi singazithengisi thina sizame ukuthi khona sivikele i-culture they say that there is beauty in diversity we are saying kwabamani asivikele i-culture ngoba ingozi ezasivelela ezavelela abantwana bethu nxa singamanga kathesi imbi kakhulu ngiyabonga
siphinde saxoxa njalo lolwela ukuvuselelwa kwamasiko esikhalanga omnumzana Difa Dube uthini ngamazwi kamguni Dube
okokuqala bengithi ngithathe leli thuba ngibonge bonke abantu basemathebeland abadlala indima enkulu ukuvuselela amasiko akithi lami ngingomunye okhona ovuselela amasiko akithi ngithi kodwa-ke angibonge inkulumo kababa umguni kodwa ngibuye njalo ngimqondise ukuthi kukhona okunye angathi uyakuthiyelela akuthiyelelayo laphana ubaba umguni ngokokuthi imathebeleland ilalokho akukhulumileyo athi kule diversity into ekhona enye engisuke ngiyibona ukuthi ngiye ngathi iyaphazamisa kakhulu abantu njalo iyenza abantu bacabange sengathi abantu basemathebeleland balesiko olulodwa kukanti cha akukho njalo abantu basemathebeleland kulabantu abalamasiko amaningi ahlukeneyo ngizaphumzekeliswa abantu basesivendeni balamasiko abo abantu basesikhalangeni balamasiko abo abantu basesindebeleni balamasiko abo abantu basesitongeni balamasiko abo ukuthi nxa sithatha bonke laba bantu laba sithi bakholelwa esikweni elilodwa sithi ngoba bavela emathebeleland sibe sesithi bonke abantu laba ngamandebele yilapho kulahleka khona indlela yonke abantu basuka bonke emathebeleland kodwa abantu balamasiko amaningi ahlukeneyo kudala kule ngoma eyayisithi kudala kwakungenje umhlaba uyaphenduka kwakubusa umambo lomzilikazi kwakungabantu basesikhalangeni ababesaziwa ukuthi nxa noma kwasekunzima kanjani izulu lingani kwakusaziwa ukuthi abantu basesikhalangeni iwosana zizahamba ziyenjelele ziyecela izulu edaka yikutshengisela ukuthi amasiko ahlukene kodwa-ke abantu babephila ndawonye bephila kuhle into engithi ngiyiqondise sikuthatha sikuthi abantu basemathebeleland ngokuthi sivele emathebeleland sonke sesingamandebele sonke cha akukho njalo yinto ebulala indimi zabanye abantu nxa singabantu basemathebeleland sonkeni kuhle njalo kuqakathekile ukuthi sithandaneni sincedisananeni ukuthi sivuselele amasiko njalo sincedisaneni ukuthi indimi zethu singacekeli phansi indimi zabanye abantu usabalo ukuthi kathesi abantu basesikhalangeni nabantu basesivendeni labantu basesitongeni kwahlala isikhathi eside kakhulu ezikolo kungafundiswa lezo ndimi kwakufundiswa isindebelo okwakuyinto eyayingalunganga ngoba kwakusenza ukuthi abantwana abakhula bekhuluma ezinye indimi bagcine bengasazi ukuthi bona bangumhlobo bani
awuzakehe siyabonga mnumzana Dube lolo ke kuluhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizonke besixoxa lo mnumzana Ralph Mguni owenhlanganiso yebambanani association weleEngland lo mnumzana Tifa Dube okhankasela ukuvuselelwa kwemasiko esikhalanga lilamu ezwe Jesus Banda okwanamhlanje kwanele lisale kahle
Be my soul, 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 be my